Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuMpalakazi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCovid-19 ubulala abantu abalijumi abagoqela intatheli zindaba yeZBC.
Okwenza intatheli zindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imisebenzi yokuhlangana labantu abaningi.
Bayakhala abantu ngobandlululo olumemeteka kumabandla ezombangazwe.
Tribalism ngeyinye problem esilayo within ama opposition.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho olusanda kwenziwa.
Akaphume lamadale asemamtshelile ukuthi awukho ubufakazi kodwa nifuna ukuwomelela.
Obumba isithombe sikambuyane handa uthi akumelanga abantu besichothoze ngoba usasilolonga.
We have ever seen mbuyane handa is seeing a picture.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abalichumi ababulewe ngumkhuhlane weCovid-19 eZimbabwe izolo. Ukuqela intatheli zindaba yeZimbabwe Broadcasting Corporation unkosazana Judith Munyaka uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba phakathi kwababulewe ngumkhuhlane lo iningi yalabo yizakhamizi zeHarare. Okwamanje kulabantu abedlula inkulungwane ezilijumi 10,617 asebehlolwe kusukela ngombimbitho lonyaka batholakala belo COVID-19 kodwa bafika phose inkulungwane ezizisificamunwe munye 8,844 aphepha kumkhuhlane lo. Sokubhubhe abafika phose amakhulu amathathu 291. Ukubhubha kwamunyaka sokwethuse intatheli zindaba kwele Zimbabwe. Umnumzana Lofty Dube, umqondisi wenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe uthi kumele amakampani avikele intatheli zindaba kumkhuhlane weCovid-19.
Okwenza intatheli zindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imisebenzi yokuhlangana labantu abaningi. Esikubona kwamanje kathesi ukuthi intatheli zindaba eziningi ziba exposed ngoba into zama PPEs lezi into ofuze zithekwe kakhulu isikhathi esiningi.
Kubale kwezweni kwezithi intatheli zindaba zingabanjwa ngumkhuhlane weCovid-19. Siyabona phela labo babhubha.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi bethole ukuvikelwa ngalokho esikuthi ngama PPE lokunye nje okusetshenziswayo ongabaphathisa ukuthi bevikeleke kumkhuhlane lo owe COVID-19. Ukubhubha lokhu okwenza intatheli zindaba into ezisa ubuhlungu kakhulu njalo kufuze inanzeleke kakhulu njengoba ngitshilo nje ukuthi intatheli zindaba izo ezihamba indawo eningi kakhulu hlangana labantu abaningi ngelanga elilodwa zidinga indaba singathi ngesilungu baba more exposed than abanye abantu njalo kumele kwenziwe okuningi imfundiso nalokho kugqoka lokunye nje ongabavikela ama mask ama face mask lama mask lawa amanye nje lokunye nje ongabaphathisa ama overall akade bephiwa. Ngiyabona intatheli inhlanganiso zentatheli izindaba ezinye njengabo misa zike zapha intatheli izindaba okugqoka ukuthi bevikele kule umkhuhlane. Okusofuze kwenzakale okwamanje ukuthi kufuze ukuqhutshekwe kuphiwa intatheli izindaba okugqoka khona kulokunye kokuzivikela ukwenza ukuthi beqhubeke benze umsebenzi wabo.
Umnumzana Lofty Dube ngumqondisi wenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe. Sixoxelaye ekobulawayo. Iphephandaba leSunday News libika ukuthi umnumzana Obed Mpofu obona ngenhlelo ezijeneyo kubandla leZANU-PF uhlolwe watholakala ele COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma loMpofu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho olusanda kwenziwa loba umnumzana Joseph Biden esethole ama-electoral votes eneleyo ukuba angene esikhundleni sikamongameli. UTrump othi ufuna kuguqulwe impumelo yokhetho endaweni anqotshwe khona nguBiden utshele abalandeli bebandla lama-Republicans izolo eGeorgia ukuba ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. Ubekhankasela abafisa ukungena edale le-Senate abamele ibandla lakhe abangqikilana kukhetho lebandla lama-Democrats ngozibandlela. Kwaba nguthilile obhanqa kukhetho olwenziwa ngolwezi esabelweni uTrump obhuqwe khona umnumzana Biden. Imithethwandaba yalile endaweni eziningi ukuvumela uTrump ukuba aguqule impumela yokhetho okungekho emthethweni. Olandela ezombangazwe ezimele yedwa, umnumzana Busani Mbuso Ntini uthi abakhetha umongameli kulandela ukuqhutshwa kokhetho sebezahlala phansi bevote ngemfanelo.
Mhlaka December 8 kuzabe kube le deadline okuthiwa yi-safe harbor ukuthi wonke ama-state kumele submit-e ama-results ka-November 3rd. Lokhu kumele bekwenze kwenza ukuthi i-Congress ithi kumele 6 days before i-Electoral College ihlangana kumele wonke ama-state efake ama-final results. So siyakwazi ngihla ka-December 14 i-Electoral College izahlangana kuma-states abo bevote ukuthi bafuna ubani bengu-president. And then mhla ka-December 23rd ama-results akhona laka a week later or a week and a few days i-Electoral College azadeliverwa kuma-officials ukuthi hhayi kuvotwe kwabanje. And then ngo-January 3, 2021, i-new Congress izahlala. And then mhla ka-5 January, siyakwazi kuzaba le runoff e-Georgia. And then mhla ka-January 6, i-Congress izahlangana ibisikhangela amavoti e-Electoral College ebese declare ukuthi owinile uba ngu-president mbani. And then about 2 weeks later, mhla ka-20 January, kuzaba le inauguration ukuthi ngubani ozaba ngu-president. Sikhangele ukuthi hopefully uBiden konke kuzohamba kuhle, asibone ukuthi kule nkinga.
UNkosazana Busani Masina ohlala emagwegwe kobulawayo uthi kusobala ukuba uTrump wanqotshwa kukhetho lukamongameli.
Akaphume la madale amtshelile ukuthi awukho ubufakazi kodwa nofuna uphinde uwomelela. Akaphume abantu bangathi hathi akuvume khona lokhu. Trump kaphume noma lami ngindlela engasoze imvotele. Wadliwa ububi bakhe babonakala eqalisa nje ukungena azavotele kokuqala kwaphana.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi osekela uTrump uthi loba ezaphuma esikhundleni uTrump ufundise abantu ukuzilwela.
Mina bengumsekeli uba kuTrump ngoba in the last 4 years, the past 4 years engikhokhela iMelika ubaba uTrump bonakele ukuthi indoda efuna ukuthi abantu bavuke bazimele, ngoba wonke ama-leaders abekhona muva kakhulu sibale nje for the past nje 2 decades, sithi nje 4 decades, inkokheli zeMelika beziyinkokheli ezibona i-Africa indawo yokuthi indawo yokulahlela ama-aid, indawo yokulahlela nje zonke izinto mhlawumbe abangazidingiyo bona, kube indawo ukuthi zihanjiswe e-Africa. Kodwa uba kuTrump bekhuluma uba kuTrump ukuthi hhayi singaziyenzela iyethu imbheda silale sodwa siphumelele.
UBiden osekhethe amanye amalunga edale le-cabinet yakhe labanye uselungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. Kulabanye abantu abathi ubandlululo lubhidliza amabandla ezombusazwe eZimbabwe okwenza kube nzima ukuthi amabandla aphikisayo enganelisi ukubamba ngamandla elibusayo ukuba liguqule okuningi okwenzakala elizweni. Bathi kunzima ukunqabela ubandlululo eZimbabwe okulabantu abadabuka endaweni ezijiyeneyo abalemibono ejiyeneyo. Uze sizwe ukuba uhlupho lolu lungaphathwa njani, sixoxile umnumzana Innocent Mdibali okubandlale Economic Freedom Fighters Zimbabwe lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumele sikamongameli webandla le-MDC Alliance. UNdibali usungula lingxoxo.
I-tribalism ngeyinye problem esilayo within ama-opposition and then kube sokusiba le ndawo yokuthi as siyaswela siyayibona i-moral authority baba-gips ishota kakhulu ku-opposition ukuthi nxa kuyukuthi thina ama-lawyers awe opposition anjengebandla le MDC yilo yibo abagijima besiyamelela besiya representa amasela abe sebanjwe ngale kuzana PF. So i-moral authority yakhona sisuka isilahlekele and njalo nxa sisala ukuphuma ezikhundleni thina kanti manje sizabalayo njani i-moral authority ukuthi sitshele abanye ukuthi bephume. Mina I think eZimbabwe yimi ngedwa uleader who has been able to step down and allow omunye umuntu ukuthi eqhubeke. So ku opposition kufuze singagijimisa izikhundla but sigijimse ukuthi singayenza njani impilo zabantu bakithi beZimbabwe jikelele zibe ngcono.
Lapha siyabona ke undivala ubambenye into abantu abangayinanzelele kakhulu kodwa engabi khona, ukhuluma nge-tribalism. Uthi tribalism sibulele silokhu kuzwayo ama-opposition parties. Ngena khona postpart.
Yeah, ngibona ngani mina into ezifana labo tribalism or racism njalo izinto ezimbi kakhulu ukuthi zenziwe ikakhulu kumabandla ezombusazwe, ngoba phela amabandla ezombusazwe abelisa ukuthi abe yiwasuka azoqhubeka ilizwe lisaphambili. Akula mpumelelo esingayenzela izweni nxa silokukholwa ekukhethaneni njalo kumbe ngokuthi umuntu usuka ngakuthi wesilisa kumbe ngowesifazana. Kubandla le-MGC siyazi, le-MGC Alliance kakhulu, siyazi ukuthi lokho bekungasilo dubo olukhulu kangako, loba sisazi ukuthi ziyinkoni zikhona izingxaki ezike zaphuma koBulawayo kodwa besenziwa ngezinye izinto ezingasizo zokukhethana, ezifana lokuthi bekuhlupha ukuthi isikhathi esiningi ekuqamukeni kwe-MDC bekuphuma abantu bomhlobo oyi-1 lomkhokheli. Kuthe sokuphendukelwana abaningi bakhona abangaphansi abasaphendukanga. Ngakho iy'ngatsha zebandla kulelo hlangothi bezingani kaziqondanga kuhle, kodwa izinto ezilungiswayo nxa abantu besala bephenduka besikhuluma labo babunibala ukuthi mhlawumbe labo bangabuya ebandleni phela elikhwanisayo ukuthi likhiphe izidane.
Sibuyele kubaba uNdibali size ukuthi pho kuyo phambili Ndibali, kumele kwenziweni
kula bantu baba Gibbs abasifunisebenzisa kakhulu imathebelele and le Midlands as a battlefield to win ipower within ZANU-PF by even making izinto leze tribalism more pronounced. Even kuma opposition political parties bakhona abantu abapusha that agenda. Kufuze ileadership ibe very clear ukuthi hayi singathi abantu kuvotwa so clearly abantu bezindebeleni bazaba balutshwani kulabanye abantu, so kumele kube lento okuthiwa i positive discrimination so as to balance so that iparty reflecta icharacter yelizwe.
Baba Sibanda, so ke xa ukuthi kungalungiswa konke lokho kulungiswa njani ba?
Uyabona ukuthi kuzani umuntu wesindebele mele ungabona ebuyile ubuye ukuthi azoplakhetha amandebele athi kuthiwa no wena ukhona mndebele uyapho kubizwa andizani ikhetha the west among us. Iyakhetha bona aba abantu abangacabangiyo sokuthiwa babathatha izikhundla ukwenzela ukuthi bebeqhilwa nje everyday, kodwa kuthiwa hayi bakhona abantu. Yilo dube mhlawumbe ngibona ukuthi fanele silukhangele. Khangela ku-MGC Alliance abantu abakhethwa abangafakwa ezikhundleni ukuthi baphethe izikhundla bani. Your national chairperson umndebele. Your vice president umndebele. Abantu abakhaliphileyo, abafundileyo, abangathi stand their own ground. Ngeke ukuthi kulo muntu ongastand ground lo Professor Welshman Ncube kumbe bakhuphe wonlungu kuthokona uyastand ground lo Professor Welshman Ncube in terms of ukucabanga nje kuphela.
UDokotela Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance. Bexoxa lo mnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 67 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele, kuthi abedlula izigidi lengxenye 1,531,000 sebabhubha. Kule Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilijumi lanhlanu 15 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19, abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 281,000 sebabhubha. Wenza masiko namhlanje wabaza isithombe sikambuyane handa esivezwe ebulenjini bokuxhumana kunsukwana esanda kwedlula, uthi akumelanga abantu basichothoze ngoba uyasilungisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana David Mdasa uqhatshwe nguhulumende ukuba abumbe isithombe lesi esizafakwa eHarare njalo ungavezwanga ukuba sibiza imali enganani. Uthi abantu kumele babekezele ngoba usasilolonga. Wethule amazwi la ulandela ukuchothozwa kwazo ngabantu abathi isithombe asibumbayo ngesentombazana esanda kuphuhla, hatshi ugogo unehanda owaziwa emhlabeni wonke jikelele ngemifanekiso eyathathwa ngabamhlophe kudala ngama-1890s. Abazi ngosiko lwedlozi likanehanda elalisenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko ngabakubandla leZANU-PF bathi akwaziwa kahle ukuba wayeyisimo bani unehanda owathembisa abamhlophe ukuba amathambo akhe azavuka abahlamukele bangambulala. Umtasa uyasola kakhulu abantu abachothoza isithombe alokho esibumba okuthiwa okwamanje sesisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Snake Park.
We have ever seen Mbuyanea. Besides seeing a picture which is not even clear. Has anyone seen Mbuyanea?
Ngubani owabona uMbuyanea handa ngaphandle kokubona imfanekiso engaphumi kuhle? Ukhona ozowake wabona ugogo nehanda na? Ngitshilo ukuthi asekacede ukulungisa isithombe sesimelele abasithumayo ukuba bavume kuqala ukuba silungise.
Umtasa uthi abantu abasola umsebenzi wakhe ebulenjini bokuxhumana ngabantu abangazange bavumelane laye kusukela kudala.
Okutshiwo ngabe social media yikho lokho abantu abafuna babekwazi. Ekuqaleni sisenza leso sithombe babe sisifola besithi kungani sisenziwa ngesikhathi se-COVID-19.
Umtasa uthi umangaliswa ngabantu abathi mubi umsebenzi wesithombe awenzayo.
Mina ngiwumuntu okwazi umsebenzi osebenza emhlabeni wonke jikelele. Ngaphiwa umsebenzi indlu yobukhosi kwele Britain phansi kuka Prince Charles.
Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lendlu okudabuka khona unehanda ngenxa yokuthi abaningi abantu bathi badlelana naye. Kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi unehanda ucakatheke kakhulu kumbali yeZimbabwe, ngakho ke kulungile ukuba kwenziwe isithombe sakhe.
Normally given the seriousness of the requirements of this statue, which is long overdue, I would not have wasted my time to respond to those naysayers who see no good here.
Nxa sikhangelana ngokuqakatheka kwesithombe lesi okwakumele silungiswe kudala, bengingasoze ngidlalise isikhathi ngiphendula abantu abangaboni okuhle ngelizwe labo. Ugogo nehanda ngumuntu oqakathekileyo kuleli embalini yethu. Akula lizwe eliphila ezikhathini ezinje lingela zigazayo.
Ingcwethi kwezamasiko umnumzana Phathisa Nyati uthi akala lwazi kangako ngogogo unehanda esithi izithombe ziqakathekile ekulondolozweni amasiko.
Ukulondoloza amafa ethu, ukuqondana lakhona lokhu, ukulondoloza amafa ethu, ukulondoloza imbali yethu, ukwazi lapho esivela khona, ukuzazi ukuthi singobani, ukuze sazi lapho esikhona size siqonde lalapho esiya khona.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana David Mabinyana inyanga elodumo othi izithombe ziyindlela yokukhumbula amaqhawe atshonayo.
So it's part of history ukuthi umuntu abone ukuthi hayi ubani waye emi kanje babe lo mfanekiso wakhe.
Umholi obona ngokwenziwa kwemsebenzi kugatsha lukahulumende olulekal government and public works umnumzana Philip Mukura utshele iphephandaba leHerald ukuba isithombe lesi kumele sibe sesiphelile mhlaka 9 Mpalakazi, kodwa akavezanga imali eyasetshenziswa ukwenza lo msebenzi. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dizen Bhatila uthi uhulumende bekumele azwe imibono yakosiko lwesishoneni engakalungisi isithombe sikanehanda.
Okukhona ngombuya nehanda yikuthi imbali yakhe ayicace kahle ukuthi umbuya nehanda kwakungumuntu kumbe kwakulibizwe ledlozi kumbe kwakulibizwe lenyanga kumbe lesangoma kumbe njani. Akucace kahle, kuqakathekile ukuthi ngawo uhulumende engakwenzi lokho, uhlale phansi lengcwethi zamasiko esishoneni bahlala labo phansi bachaze ukuthi kanti kwakuhamba njani ngalowo muntu kwakuthiwa ngumbuya nehanda.
Osakhulayo umnumzana Pride Mkhono uthi unehanda kasuye yedwa okumele ahlonitshwe eZimbabwe.
Ukufakwa kwesithombe sikambuya nehanda eHarare yinto esibona thina njengabo abasakhulayo kungento enhle. Siyavuma ukuthi kule zinto eziningi ezikhulumekayo ngalesi sithombe, kodwa ukusifaka kwakhona into eqhathekileyo sibili xa sikhangela ukulondolozwa kwe history yethu. kodwa akumelanga kumele kumbuyane handa kuphela kumele sibone sikalo bhengula silaso sifakwa kobulawayo sibone sikabo mkwati sifakwa ngale duze lemperengwa lemathobo lapha babesebenzela khona ngoba impi yomvukelo oqala ayiluywanga ngabumbuyalanda lo sekurugaguyu kodwa kodwa yaliwa ngumuntu wonke
kodwa omunye osakhula emnumzana tafazwa jikandiwa uthi isithombe kasiqhakathekanga nxa kukhangelwa indubo ezibhekane leZimbabwe
kanti isithombe sakhona nyesana kokuqala sisincedane nxa sigayela umumo welizwe lokuthi sibhizi simatasatasa nge-COVID-19 ukuthi sizame ukuzinceda bona babhizi bayenza into zesithombe nyesana azifunakali izithombe lezi azifunakali zibili bazifake ngesikhathi esingayisizo ayisizo vele isikhathi sakhona bafake ngaso isithombe thina vele asimazi lonehanda wakhona nalo
isithombe sikambuya nehanda sizafakwa eHarare ukuhlangana khona umgwaqo uSamora Mashiyo loJulius Nyerere enkundleni zokuxhumana kulabanye abathi lokhu ukuchitha isikhathi abantu bakwele Zimbabwe bebhekana nenhlupho eziningi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingale tshona njani mthwakazo muhle Zimbabwe muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo sixoxa lonhlanhla moyo owenhlanganiso ye.youth unhlanhla uyingcwethi kwezempila kahle sixoxa ngokumemetheka komkhuhlane weHIV AIDS ebantwini abasakhulayo. Nhlanhla ngiyakwamukela kuhlelo.
Nxa sesikhuluma ngale ndaba yokulisana ngegciwane le-HIV and AIDS ubona ngani njengelizwe siyasebenza gadalana na?
Hayi, sesibambile kakhulu sibili njengelizwe okunganikho kuyancomeka. Yebo, kukhona okuncane okusasilela lapha lalapha, kodwa hhayi sesiphathile. Singakhangela thina njengelizwe, sikhangela ngemuva sibuya kusuku lwanamhlanje. Parliamenti ya-inekta esithi thina yi-National AIDS Council Act iyazala esiyibiza njenge-National AIDS Council elizweni e-coordinator i-response ye-HIV and AIDS ilizwe lonke, isebenzelana lama-partners aphandle kwelizwe lama-partners aphakathi kwelizwe ukuthi i-response icace. Ama-organization asebenza kuma-communities ahlukeneyo lawo a-contributor to the response of HIV.
Bakhona na abantu abatsha abaningi abaphila ngegcikwane lelo?
Bakhona silabantu abatsha abazalwa belegcikwane, silabantu abatsha abathola igcikwane ngendlela ezijiyeneyo ezihlanganisela ubudlwangudlwangu, ezihlanganisela nje amanye ama-behaviors angaphathekanga agcina esisebenzisebethola khona igcikwane. So ebantwini abatsha lapha inkinga enkulu esilaka kakhulu yikuthi abantu abatsha ngama low health seeking behaviors abaningi abakwazi i-status sabo, yikho okwenza ukuthi bagcine sebethelela abanye abantu abathi igcikwane, sebesenza ama-risky sexual behaviors lawa agcine sesenza ukuthi bayenza igcikwane limemetheke.
Ngosuku lwe-World AIDS Day sike saxoxa labantu abashiyeneyo, eningi labo siyabezwa bekhuthaza abantu abasakhulayo ukuthi bayekele ngalo mkhuba wokwenza ama-voodoo parties. Ubona ngani lokhu, is it contributing na kudaba lolu lokuthi umkhuhlane igcikwane leli selihlupha abantu abasakhulayo elizweni?
Kakhulu akusiko kodwa yebo okukontributayo, kulokunye esingathi thina esingakubalela. Engaqalisa ngithi mina kule ndaba zomthetho lezi, engathi esithi thina abayithi i-age of consent, esingathi thina yiminyaka lapha umuntu omutsha angakhona ukuthi angene ekliniki athole uncedo ngendaba ze-HIV HIV kumbe ngama services thina esingathi ngawe sexual and reproductive health iku 16 osokusenza kube limitation kakhulu for aba below the age of 16 asebe sexually active ukuthi bathole ukuthi ba access indawo ezinjabo testing without parental consent. Kunzima ukuthi abantu abantu bacela ukuya tester ebazalini ngokuthi sebe sexually active ngesiko lethu, ngenxa yokuthi vele njengomuntu omusha angikhangelelwanga mina ukuthi ngibe nginjani, ngibe sengiqalisile ukwenza cansi.
Hayi, isilukandaba sithanda ukubonga unhlanhla moyo ngokungena kuhlelo. Isikhathi hiso esesidliwe ngumangoyi, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sodibana njalo kuhlelo The Connection ngolwesibili 8-9 PM khonapha emsakazweni weStudio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Thwakaza muhle Zimbabwe muhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhla ngifuna ukubala kuLuka chapter ka 17 verse ka 11 kusiya phansi. Kwathi sahamba esiya eJerusalem, wadabuka phakathi kweSamaria leGalili. Esangena emzaneni othile, wahlangabezwa ngabantu abalithumi abalobulephero. Abe makhatshana baphakamisa amazwi abo besithi, Nkosi Jesu, sihawukele. Kuthe ebabona wathi kibo, hambani liyeziveza kubapriest. Kwathi besahamba bahlanjululwa. Omunye wabo esebonile ukuthi usesilisiwe wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. Wawa ngobuso ngasenyaweni zikaJesu ebonga wayengumSamaria. Ngakho siyananzelela kulolu dabu ukuthi kulamadoda alithumi aye elomkhuhlane wobulephero. Lo mkhuhlane wobulephero nxa uphezu komuntu, umuntu ayehlaxotshelwe kathana ukuthi engahlali labanye abantu edolobheni lelo abekilo. Njalo ke akulamuntu owayesondela duzane laye ukuthi nxa umuntu elobulephero izandla zakhe zaziqhamuka, izitho zomzimba zihlephuka. Ikanti njalo ngenxa yokuthi uxotshelwe kathana ledolobheni lopo babehamba becela ukudla bedinga ukudla. Ngakho sihlangana labantu abaphakathi kobuhlungu. Kodwa uJesu wakhuluma ilizwi wathi hambani liyesitshengisa kubapristi. Bathe besahamba ubulephero baqalisa ukuphela. Ngikho siyananzelela ukuthi omunye wabuthe sekubonda ukuthi usesiliswe nguJesu waphenduka wafika wabonga. Namhlanje ngifuna ukubuza ukuthi wena uyathatha na isikhathi sokubonga? Uyathatha na isikhathi sokuthi labo bantu abakusizayo penduke uye kibuye ukuthi ngiyabonga ngendlela owansiza ngayo. Ngiyajabula nxa ngihlangana lama teacher ababemfundise primary kumbe secondary school. Ngikwazi ukuthi lapho engikhona kathesi kungayisibo labo teacher ngabe kanzange mfike. Babe lesineke, babe bekunakekela, bekufundisa, bekuqondisa. Uyakuthathe na isikhathi sokuthi udinge lo teacher wakho owakudala umdinge umbonge. Kulabanye njalo abasiphakamisa empilweni. Umuntu ufundisa umsebenzi kumbe umuntu owayekuncedisa ngendingo zakho ezehlukeneyo. Abantu abaningi ababi lesikhathi sokuphenduka lokuyabonga lowo muntu. Abanye abantu abaqakathekileyo okumele sibacabanga lesi sikhathi ngabazali bethu. Kulaba abalokhu belabazali abasaphila, uyakuthathe yini isikhathi sokuthi umbonge umzali wakho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngokudubeka owakwenzayo? Engxenye abanye omama wayekhule ethengisa amatamatisi. Umama ekhula ethengisa emgwaqweni ukwenzela ukuthi wena uyefunda esikolo. So ake wathatha yini isikhathi sokuthi ukumdinge umama ukuthi ngibonge kakhulu ngendlela owangidubekela ngayo ngaze ngaba lapha nami ngikhona? Kuyadingakala ukuthi sibonge abazali bethu. Kulabanye njalo abazintandane, omunye umuntu owama wathatha indawo yomzali wakho wakuncedisa ngempilo, uyaphenduka na uzombonga? Bangaka abantu abathatha isikhathi kulokuthi uthona ucela ngaso sonke isikhathi, uNkulunkulu ngicela lokhu, uNkulunkulu ngicela lokhu, ukuthi uNkulunkulu niyabonga. Akuthole isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngayo yonke into akwenzela yona. Akuthole isikhathi sokumdumisa, umbonge ngephimbo lakho, umbonge ngayo yonke into ukuba uNkulunkulu ngiyabonga lokhu ngisaphila, ngiyabonga ngayo yonke into usungithethe kwaze kwaba lapha.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni, baba sibongile, siyathokoza namhlanje ukuthi uyinkosi elomusa eyasindisayo, uyinkosi esinika yonke into esicelayo ku. Sesibongile uNkulunkulu umusa wakho, sesibongile ukuba kungawusuka sithandayo ngaba sobantu. Siyabonga egama likaJesu, amen.
Izolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abalitshumi eZimbabwe, okuguqela intatheli izindaba ye-ZBC. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo nguGibbs Dube.